abesifazana abayisikhombisa labesilisa abalithumi lanye benelise ukuphanyeka amaphepha abo okumela amabandla abo kukhetho oluza kwenziwa ngenyanga ezayo kambimbitho mhlaka 30 lokudinga ozamela uward 28 kukhansili yakobulawayo. Ilunga lekhomishini yezekhi elikhokhele umsebenzi wanamhlanje unkosikazi Khuphe ukuchasisile lokho. Unkosikazi Khuphe uthe abantu abalithumi lasificamine mibili benelise ukubhalisa kuhle kungela nkinga ngaphandle koyedwa ophuze lamaphepha akhe owe-MDC Alliance. Kusasa izeki izachaya amabizo alabo abenelise ukuthola ithuba lokuncintisa kukhetho ukuze ababhalisela ukuvota kuward 28 emzini owe-Country Park bathole ithuba lokuhlola amagamala. Kulaba yisikhombisa ababhalisele ukuncintisa kulolu khetho bezimele, ibandla le-MDC Alliance lifake abantu ababili abazancintisa kulolu khetho, uColette Ndlovu lomloyi noMagugu. Umloyi noMagugu uthi akukho angakutsho, ibandla yilo elikuhlele ngaleyo ndlela. Unkosi Khona Nyoni omele i-MRP loNdlovu nokuthula owezaphu babuke ukusebenza kwezek bethi baphanyeke amaphepha abo kuhle kungela nkinga. Lolu khetho luzaqhutshwa ngombimbitho mhlaka 30 kulandelwa isisekelo sombuso kwezokhetho. Kusenjalo lamhlanje idale le-High Court kobulawayo livumele uCharles Thomas loBernard Sibanda ukuhlawula imali yesibambiso se-bail sekhulu lamadola munye ngamunye ukuze benelise ukuthonisiswa icala labo besuka emakhaya. Ababili laba baqalwa ngokuthi ngenyanga edluleyo abantu betshengisela ngokungayi emsebenzini emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exxon Mawune walimala kakhulu wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afike wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Igqwetha umnumzana Dumisani Dube wenkampani yamagqwetha eyemathonsi Ncube Law Chambers nguye omele uThomas loSibanda. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.